kuqakathekile ukuba na lo mlamlankunzi ukuze abantu laba abalwayo bebonisane, bekhulumisane, bekhumisane umlotha. Kulalowo okhangela inhlangothi zombili, okhulumisana lenhlangothi zombili, ukubana zibeke izikhali phansi. Sokuqakathekile ikakhulu ukuthi African Union ibe khona khonapho, izame konke okusemandleni ayo ukubana ifezise udaba alolu. Sokuqakathekile ukubana i-African Union ibe khona okokuqala. Okwesibili, le-United Nations layo isekele khona lokhu, isekele lesivumelwano esiphakathi kwala mabandla ngamaqembu amabili alwayo.
Ukungenela kwamanye amazwe kulolu daba ukuthi laba abalwisayo bekhumisane umlotha, ungathi kuyasebenza na?
Sesibonile kule United Nations Special Rapporteur kind Sudan usezamile ukukhuluma, lo UN Secretary General usezamile ukukhuluma, kodwa kuyabe kumqoka sibili ukuthi kube lenhlelo kumbe lo hlelo lokuhlanganisa ibutho leSudan lalelo leSudan Rapid Air Force ibabalwisanayo, ngoba kuqakathekile ukubana kube lomlamlankunzi ozabenza bathembane, ngoba ukulwa lokhu kubangwa ukuthi abathembani. Kodwa nxa sikhangela nje imbali yezimpi, kunzima vele ukulandelela i-ceasefire. Kebe kuqakathekile sibili ukuba lomlamlankunzi wokuqala lohlelo olucacayo oluthenjwa inhlangothi zombili ezibhuqanayo. Ngombono wami ngikubona njalo.
Impi yomdeni le eyande ukuqhubeka emazweni awe-Afrika ingenqatshelwa njani ukuthi ingabi iqhubeka? Ngoba siyabona lapha ukuthi abantu makhaza yibo abathwala amagabha avuzayo, nanko phela sebedinga ukudla, abanye bayabaleka besiya emazweni angomakhelwane afana labo-Chad.
Ye, izimpi zikhona sibili Africa lase-Europe zikhona, kathesi nje sikhuluma nje kulo mbhuqazwe e-Ukraine. Kodwa kuse-Africa lokhu lakho kunengi, kuyebe kuqakathekile ukubana inhlanganiso ezijiyeneyo ze-Africa zikukhangele khona lokhu, zihlanganise abantu, zenqabele impi, ikakhulu i-African Union, i-ECOWAS ngale West Africa, i-SADC